Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 14 kunhlangula 2018 nguntungameli Nkomo. Kweze kuseni lamhlanje
kusedule ukuthi silandele into esasivumelane ngazo kade kuzaba lokuthula ngasalandela khonokho esakusayina nyakeni.
Umthethwandaba we-nomination court uzahlala namuhla ubhalisa abantu abazancintisa kukhetho kulokufuthelana okukhulu phakathi kwe-MDC Alliance phezu kokwabelana izihlalo.
Siyacreate noma ama-WhatsApp group hlangane ngama-constituency sikwazi ukuthi siyabonisana imadoda. Umuntu esimfunayo ngumuntu ozosenzela ukuthi futhi kube ngumuntu wendawo, kube ngumuntu osimaziyo, bese simthatha naye kwelinye ilanga esimphozele ku-group abantu kube yibo abamphekayo asho ukuthi kwenzakalani.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi lanxa zingasoze ziyevota kunenge ezikwenzayo ukukhankasela amabandla eziwasekelayo. Yasuka yahlala yaqala namhlanje imidlalo ye 2018 FIFA World Cup kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala endaweni ezichiyeneyo zelizwe namuhla ubhalisa bonke abazancintisa kukhetho. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana okukhulu phakathi komanyano we-MDC Alliance, amanye amabandla akulumanyano ekhala ngokuhluthunelwa izihlalo yi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Amabandla akhononayo agoqela ele-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, ele-Transform Zimbabwe kanye lele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, lona elibikwa lihluthunelwe izihlalo ezilitshumi lantathu. Kasenelisanga ukukhuluma lebandla likaChamisa ngalolu daba. Kodwa uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Ncube yena othi bazaqhubeka bekumanyano e-MDC Alliance lanxa nje bekhonona ngokwenziwe nguChamisa lebandla lakhe.
Amaphepha amaningi ama-parliamentary candidates sewesayiniwe yilabo ade benikwa amandla i-alliance yokuthi besayine. Iningi lakhona abanye ade beseHarare bayahamba nje ngikhuluma besiya kuma-provincial nomination courts ukuthi bayefayila amaphepha abo. Abanye labo abekhansili amandla anikwe abakhokheli bama-provinces ukuthi babasayinele phansi khona ngale kuma-district. Sizabona ukuthi ngokutshona kwelanga babe bephumelele yini ama-candidate e-alliance bangenise amaphepha abo, njengoba sikwazi ukuthi into yama-candidate vele iyahlupha loba nje nxa kuyiphathe yodwa kuyabe kuhlupha. Manje kathesi njengoba sesikhanya ingazani i-alliance ikhulile, wonke umuntu sebona ingazani sizanqoba abantu abafuna ukuba ama-candidate sebebaningi, so kuyikunyathelana amazwane lezithende. Njengoba kula maphathi kwe-alliance angu-7 kutho ukuthi kunzima kakhulu kakhulu sibili ukuthi into lezi kuvunyelwane kukhulunyiswane ukwenzela ukuthi kuphumela ama-candidate akulula. Ngitsho
kulabanye abantu bade besithi kungani kulokuxokozela kuhamba njani?
Ukuxokozela kakupheli, ikakhulu lapho okukhanya ingazani kusehlule ukuthi silandele into esasivumelane ngazo. Kuyabe kulokhe kuvulwa kunegoshetwa kutsha, kuvulwa kunegoshetwa kutsha. Yikho-ke kuyabe kuxokozela kube lokukhonona ade kuzaba lokuthula ngasalandela khonokho esakusayina nyakenye. but akulandelwanga silokhe sixoxisana kunegotiate asesibonikazanile isithi eku-MDC Green ngaba kuhle ngaku-PDP so ukuxokozela kuyahlala kukhona kuzaze kuqedwe ukuthi kuvalwe i-nomination court kodwa loba kuxokolozwe njalo okuqakathekileyo ukuthi siyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe bafuna ukuthi sihlale sibambene sisebenze sonke ngoba siyakwazi nxa sihamba ezitridini lapha bonke abantu abasimisayo bathi senza kuhle ngokusebenza sibambene so kakukho ongaqalisa ukuthi hhayi ukubambana yinto embi ngoba kusobala ukuthi abantu bafuna sibambane sisebenze sonke ukwenzela ukuthi sikhiphe umhulumende wezigebenga lo okhona.
Siyabona ukuthi kulabanye abangane ngxe sebethathelwe izihlalo lapha nalapha pho-ke kuzalungiswa njani konoko kumbe laqhubeka kunjani?
Kunezinye izihlalo yenziwa ama-negotiations abanye bavuma ukuthi hayi thathani leyi hayi thathani leyi hayi thathani leyi kunezinye njalo okungavunyelwananga okulokhe kulokukhonona loba nje i-nomination court ikhona kodwa into eqakalileyo ngenxa yokuthi sifuna ukubambana ikuthi wonke umuntu amaphathi wonke ama-principals wonke athi hhayi loba kubuhlungu loba nje kuxokozela kunje kasihlale nini sisebenza sonke sibambeni ukwenzela ukuthi sikhuphule abantu bezimbabwe.
Umnumzana Walshman Ncube ngumkhokheli webandla le-MDC. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesole kakhulu ukubulawa kosana lwelunga lebandla le-National People's Party. UProfessor Lumbe obeleminyaka yokuzalwa emibili ucatshe ngakibo emazowe ngomgqibelo wazotholakala ngesonto ebulewe. Uyise umnumzana Rambai Lumbe uzancintisa kukhetho edinga ukuba ngumeli wemazowe edalele ephalamende. Ibandla leNational People's Party licabangela abasekeli bezanu-PF. Umnangagwa uthi amapolisa kumele athungathe ababulali laba bajeziswe kabuhlungu. Ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe ukuthi achiyane lodlakela lwezombusazwe. Amapolisa lawo ayakufakaza ukuthi uLumbe wagongodwa. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezingasoze zenelise ukuyavota zithi zinengi inhlelo eziphatheke kuzo ezokudingela amabandla azo usekelo. Kubika intatheli yethu uBenedict Nhlapo.
Loba nje isinqumo somthetho ndaba wesisekelo sombuso sokwenqabela abeZimbabwe basemazweni ukuthi bavote bekulawo mazwe sephula inhliziyo zabaningi. Izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi azilahlanga imbeleko ngokufelwa yiningi lethi liphatheke enhlelweni eziningi ezakwenza ukuthi kunqoba amabandla abawasekelayo kulolu khetho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sifiso Khulumani Ngwenya uthi ababukelanga nje ngamehlo kuphela.
Into engihleli ngikhuluma ngabantu ngokuvota ukwenzela ukuthi bevote ngendlela engifisa ngayo. Into yokuqala ma ungumuntu kumele uwazi lapha wena ovela khona. Ngoba uma ungazi lapho uvela khona uzofaka ivote eliwrong elingangeki lapho elitshintshe ilizwe lethu. Ngiyakuguguzela lo mlayezo ukuthi abantu bekhaya bekwazi ukuvota bezazi ukuthi babuyaphi.
Amalunga amabandla ezomusazwe afana le MDCT lezaphu baqhuba inhlelo ezitshiyeneyo zokukhuthaza ababhalisileyo ukuthi bengekeli ukuyavota ekhaya. Bakhona abaphathisa ngendlela ezehlukeneyo emkhankasweni yalabo abamela amabandla abasekelayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Lolu xhaso lukuqela imali, ukuthenga izikipa zemikhankaso, ukucindezela amaphepha okukhanga abavoti lokunye. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi lapha abahlangana khona lesi hlobo zabo labomakhelwane udaba olungundaba mlonyeni yilo ukhetho.
Sengihambile ngaye ekhaya ngikhuluma nabanye abantu abasesigabeni sakhe lapho engiphuma khona and then ngathola ukuthi a lot of people bazovota ngendlela le mina ngifisa ukuthi bevote ngayo nalento esibona ukuthi yiyo ezoba ilungele iprovince yakithi noma ke ngithi iyabe ilungele ukhansela wakithi.
Abahlome ngolwazi lwakulezi nsuku olwe-Facebook, Twitter ne-WhatsApp bathi basebenzisa lezi nhlelo zobulenjini ngokuvezela abavoti okuhle ngamabandla abo lokuthi indaba kufanele bavotele abamela amabandla ekhethweni oluzayo. Njengoba phosa wonke umuntu ose-South Africa elesihlobo esiselekhaya, uMnumzana Mchasiseli Gwaza uthi enye imikhankaso elamandla ikukhuthaza ukuthi umuntu wonke akakhuthaze izihlobo zakhe ukuthi zivotele abamela ibandla lakhe kulolu khetho.
Siyacreate noma ama WhatsApp group sihlangane ngama constituency sikwazi ukuthi siyabonisana madoda umuntu esimfunayo umuntu ozosenzela ukuthi kube ngumuntu wendawo kube ngumuntu osimaziyo bese simthatha naye kwelinye ilanga esimphozele ku group abantu kube yibo abamphekayo asho ukuthi kwenzakalani.
Yena ke ukhuthaza wonke ongasoke ayivota ukuthi enze imizamo yokusekela labo abaza kuyavota njengoba impumelelo yokhetho izathinta wonke umuntu ovotileyo lwangavotanga. Vele Studio 7 Johannesburg le South Africa. Ngiyo Benedict Ndlapho.
Iqula lengcwethi ezizimeleyo za kwelemelika elethekelele eHarare kumaviki asanda kwedlula lithi likhathazekile kakhulu ngokungenela kwebutho leZimbabwe kwezombusazwe. Ngokunjalo iqula leli lithi kuyadingeka ukuthi kufakwe imigoqo enqabela lokhu. Kubika uChris Gande weStudio 7.
Lokhu kuvele kuqula elizimeleyo elemelika elalivakatshele eZimbabwe ngenyanga edluleyo elethulele uzulu welemelika okwenzakala eZimbabwe ngemva kombuso kaMongameli Robert Mugabe. Owethule ukuphathelane lezomvikela uMnumzana Allan Noyce uthi akucaci ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye na uqobo lakhe ophethe intambo zombuso kulandela ukugenqulwa esihlaleni okwenziwa uMgabe. Esipha imbono yakhe uNoyce uthe nxa ilizwe lifuna ukwenqabela ukungenela kwezombusazwe kwebutho kumele umuntu olisotsha aqale ahlale isikhathi esingafika umnyaka owodwa engakaphiwa isikhundla esifana lesikamsekeli kamongameli. Ugcizelele uNoyce ngokuthi eMelika isotsha lihlala iminyaka emithathu lingakavunyelwa ukungena kwezombusazwe.
Mina ngibona engani sokulomehluko kuMDC ngoba ababesuka kuMDC abafana noWashman Ncube lokuthinta iBD sebaphenduka okwamanje sebendawonye bengabe bengela mali kodwa balengqondo ezikhaliphileyo.
Abantu kade besembuthanweni lo baphiwe ithuba lokubuza imibuzo ephathelane leZimbabwe ngemva kombuso kaMgabe. Omunye osakhulayo ovela eZimbabwe ubuze ukuthi uhulumende weMelika umbona njani umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Nelson Chamisa amuthe uhlala ekhuluma amanga. Ephendula lumbuzo uMnumzana Bruce Wharton wayequla leli uthe uChamisa umbona engumuntu osebenza gadalala njalo okhutheleyo kodwa wavuma ukuthi esinye isikhathi uyake alahle umlomo.
And as I mentioned, I think a cooling off period could be
umbono wami ngokuthi ngabe uhulumende uyalandela isisekelo sombuso esomnyaka ka-2013 ngoba siya kubeka sobala ukuthi amabutho kumele enzeni.
So I think it sets a dangerous precedent that we got to be really wary of and careful about.
Okunye okube ludaba olusegudwini ibudlelwano belemelika lamanye amazwe afana leChina leBritane. Abanye kade besembuthanweni lo bathi bona kukhanya uhulumende bamazwe amabili la sebesekela uhulumende kaMnangagwa. Ephendula lokhu uMnumzana Mark Bellamy laye wayelilunga lequla leli uthe elemelika lisoze liphange lilungisise ubudlelwano lohulumende kamongameli Mnangagwa nxa kungakalungisiswa indaba eziphathelane lelungelo likaZulu leminye imigoqo eyafakelwa ilizwe leZimbabwe nguhulumende welemelika. Ngise Washington DC igama nguChris Gande.
Thank you. ugatsha olubona ngezempilakahle solusungule uhlelo lokuthuthukisa ezempilakahle esigabeni seManicaland phansi kwesihloko esithi Muri Imuli. Ugatsha lolu luncediswe inhlanganiso kahulumende weMelika epha uncedo iUSAID. Kubika uMavis Gama.
Obe ngumhlonishwa emhlanganweni lo umphathintambo ugatsha lwezempilakahle uDr David Parerenyathwa ubonge kakhulu uhulumende weMelika ngokuqhubeka etholisa leZimbabwe usizo kungakhathalekile ukuba sekube labomongameli abachiyeneyo. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe wokuphawula okusemthethweni uhlelo lweMuri Imuli emkhosini owenzelwe ehoteleni yeChrystal Lodge eHarare.
The issue is clearly that the President Trump, the American government has continued to support us.
Indaba ngeyokuthi uMongameli Trump uhulumende wakwele Melika uqhubeka etholisa leli lizwe usizo. Njalo siyajabula ukuba uqhubeka esenza njalo lanxa sekulabo uMongameli abatsha kumazwe omabili. UMongameli Trump laseZimbabwe.
Umkhondisi weUSAID eZimbabwe unkosikazi Stephanie Funk utshele lumkhosi ukuba lolu hlelo luzosiza ukulondoloza impila kahle yemuli elizweni.
The family unit is critically important to all of us. We all want our family members to live long, healthy lives.
Imuli iqakathekile kakhulu kithi sonke. Siyafisa ukuba amalunga emuli zethu kube ngaphila okwesikhathi eside njalo elempila kahle enhle. Lokho sikufuna kakhulu kubantwana abasanda kubelethwa ukuze bangazi balahlekelwa impilo besanda kubeletha. Kungakho lolu hlelo luqondiswe emulini ukutholisa zonke inhlangothi zayo zempila kahle emqoka ngesikhathi abesifazana bebeletha. Abantwana abasanda kubelethwa, impila kahle yabantwana kanye zezokusetshenziswa kwendlela zokuhlela imuli.
Omunye wabakhokhela kulolu hlelo lwe-Integrated Maternal Newborn and Child Health and Family Planning Program enhlanganisweni ye-Absolute Return for Kids Zimbabwe ARC ekhangela ngokulondolozwa kwempila kahle yabantwana kusukela bezalwa kusiya kwemibili. Unkosazana Cassiwe Ncube ulandisa ngokunye kokuhloswe yilolu hlelo.
And njalo sabe sikhangelela ukuthi siphathisane labezempila kahle Ministry of Health ekuthini abaphathisa omama ama-healthcare workers baphathiswe ngokufundiswa ulwazi lama skills afaneleyo ukuthi nxa bephathisa omama from ukuzivala kusiya kufika ekugcineni bangakwenza njani ukwenza ukuthi impilo yabo mama ibe ngcono. Ngokwakuqala lokho njalo sikhangele lokuthi izinto abazisebenzisayo nxa bencedisa umama ezibhedlela singakuthi thina ngama commodities ne equipment kukhona kuyasebenza yini kwenza ukuthi nxa kungekho uncedisane lamanye ama partners angakwanisa ukuthi babise equipment leya kumbe babise ama commodities lana abe khona kwenza ukuthi sihlanganise iskill lezinto ezidingakalayo kwenza ukuthi omama baphathiseke eManicaland.
Okunye kokuhloswe yilolu hlelo uMancube uthi yikubona ukuba umuntu wonke ezigabeni uyanelisa ukufinyelela izibhedlela losendaweni ezikhatshana kuthi abenkolo ezishiyeneyo batholiswe ulwazi ngokuqakatheka kokuya ezibhedlela lokusetshenziswa kwendlela zokwelamisa kuhle imuli. Ulandisa ngokuthi kungani kukhethwe isigaba saseManicaland ukusungula lolu hlelo.
EManicaland iprogramu le iyangikhona ngale isebenza iphezukwenye ekade ivele ngikhona ngale. Singathi iManicaland mhlawumbe njengeprovinsi nxa sikhangela ama-health indicators ayo akabi mhlawumbe kusilinganiso esifisa ukuthi abe yiso nxa ukompeya lamanye ama-provinces angithi abantwana abafayo labomama abafayo ama-figures abo abengana phezulu. So ngokunjalo ibikhona iprogramu ade ikhona ekade isupportwa i-USAID. So sithatha from lapha akade besebenza bekhona kumbe lapha abachiye bekhona qhuba umsebenzi lona kade belawo ukwenzela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi iminyaka yena le emhlane ebuyayo sizame ukuthi iManicaland as a province ifike kusilinganiso esokuthi sithi thina hayi ama-health indicators awo asengani angcono kumbe sesingakhompeya lamanye elizweni xa sikhangela amanye ama-provinces.
Lumhlangano ungenwe iziphathamandla ezivele kunhlanganiso ezehlukeneyo eziphatheke kwezokuthuthukiswa kwempila kahle kaZulu ezivele kunhlangothi ezijeneyo zikahulumende ngaphansi kogatsha lwempila kahle labo hlangothi lukahulumende olubona ngosizo oluphiwa amazwe omhlaba lwakwele Melika olwe-USAID. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inkampani kamakhalekhukhwini eyakwele Botswana i-Orange simanyene le ikhonethe kusunguleni uhlelo olwenelisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ukuthumela imali ekhaya kalula. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya.
Inkampani ye-Orange ithi ibone ukuqakathekile ukuthi isungule uhlelo lokuncedisa kakhulu abeZimbabwe abaseBotswana ukuthi benelise ukuthumela ihlobo imali ekhaya kalula. Ngakho i-Orange isibambisane le-eConnect kusetshenziswa i-EcoCash ukuthi abantu eZimbabwe bathole imali evela kusihlobo labangani eBotswana. I-Orange ithi imali itholakala khonapho khonapho ku-EcoCash kungathathi isikhathi ngemva kokuthi ithunyelwe. EZimbabwe libhekane lokusalala kwemali emabhanga osekudale ukuthi kusetshenziswe imali engabambeki ngezandla kodwa itholakala emakhadini ebhanga kumbe encingweni zikamakhala ekhukhwini. Uhlelo lwe-Orange kanye le-EcoCash luza ngesikhathi abanye eZimbabwe bekhonona ukuthi imali yaphuza ukutholakala uma ithunyezwe ngamankampani okuthumela imali ajayelekileyo anjengabo-Western Union kanye labo-MoneyGram ngoba ingatholakali kumbe kule ndwendwe ezinde. Umnumzana Mbongeni Mguni esinye isizalwane seZimbabwe kwele Gaborone uyamukele unyathela elithethwe yi-Orange kanye le-EcoNet.
Ngokubona kwami isinqumo esithethweyo is something esingathi thina is very welcome. Abantu have been looking for i-service enje, so okwamanje ungawuthumezela imali ekhaya o-Western Union labanye imali yana ifikela kwenye indawo kumele uyengena elayinini, is very inconvenient ngezinye izikhathi akula mali.
Uqhubeke esithi uhlelo olutsha lolu luzakwenza kube lula ukuthi abamukela imali behle benelise ukuyisebenzisa khonapho kungela kuphuza.
Izabe ingena straight ku-account yomuntu, umuntu ehle kwanisa ukuyisebenzisa there and then, no queues, akula stress, akula fast. Ingena straight ku-account yakwe i-EcoCash yasebenzisa lathi singapha across the border. Nasithumezela izinini zethu, they are able to access that cash with very little hassle, bengahlutshwanga abantu bengangena emalayini ongathiwa kona kula cash akulayo.
Kulesikhathi izihlobo labangane ababekhonona ukuthi kwesinye isikhathi bayihluleka ukuthola imali ukuze kugcine kubuyiselwa emuva ukuyithumela. Omunye oweZimbabwe unkosazana Irene Dube uthi balethemba lokuthi lokhu okutsha we-Orange kanye le-EcoCash kuzaphathisa ngoba abantu bakhala kakhulu ngendlela engabanikezi imali masinya.
Into enhle sibili ihophi ukuthi izasebenza ngoba sesibone amakhampani amaningi ethembisa ukuthi imali izatholakala khona ngale nxa abantu beyi-receiver kodwa kungabi njalo. I think the biggest challenge ekhaya ukuswelakala kwemali xa ithunyelwe ivela phandle.
Inkampani ye-Orange ithi iyakwazi ukuthi imali ethunyelwa ihlobo eZimbabwe iqakatheke okunganani ekuthuthukiseni umnotho. Eminyakeni emithathu edluleyo iZimbabwe ibeyithola imali edlula ibhiliyoni yamadola evela ngaphandle kwelizwe eyiyo encedisa ukubamba umnotho ngesikhathi ilizwe libhekane lokusilela kwemali. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Isisuke yahlala imidlalo ye 2018 FIFA World Cup yaqala kwele Russia lamhlanje ngomdlalo phakathi kwele Russia lele Saudi Arabia. Lanqanje eZimbabwe lingekho kule midlalo kulamaqembu adabuka eAfrika amahlanu akhangelelwe ngabasekeli benguqu abanengi abalisa eNigeria, eSenegal, eMorocco, Tunisia kanye le-Egypt. Sexoxelo mlandeli wenguqu umnumzana Muzincube yena othi ubevele eyimelele limidlalo ngamehlo abomvu.
Uyabona nje i-advantage yena le ukuthi iRussia yiyo phela i-host, so iyabe ingekhaya, so amakhwelo abe khalela khona lesibili Russia ukuthi uzathola ukuthi hayi yona inganqoba sibili Russia. But uyabona phela ibhora li-round mnumzana Nkomo liyakwanisa ukuthi liphendele kwenye indawo lalo, ngoba phela i-South Arabia la isoziphuma ukufika ilele ngoba iyakwazi ukuthi iyabe ibukelwe ngumhlaba wonke, so layo sibili iyabe ithwele amatroki sanzima.
Amazwe e-Africa ubona edlala njani wona?
Uyabona amaqembu e-Africa abantu bengathathi kancane sibili, ngoba uyabona ngendlela futhi ama-group angkhona lawo a-spread up ngawo lama-team akhona ngendlela ahlangene ngayo. I-group of death angiyiboni kangako lapha emagroupini wonke nje lapha sibili. Bakhuluma abanye nje ngayena leyi i-Nigeria njengoba ingani yabi ihlanganele abo-Argentina labo-Iceland le-Croatia ukuthi ingxenye ingaba yi-group of death, kodwa sibone phela ukuthi thina lathi eAfrica lapha silentshantshu sivili omosala lapha eEgypt, Oman, Senegal. So vele kuzabe kutshengisa kakhulu ukuthi amandla ebhora eAfrica, iAfrica ibhora lakhona sivili lihle ngoba phela ama-players amaningi ngikhumbula ukuthi adlala khona le eEurope. So ngabantu abajwayelene le sivili ukuthi badlala njani, uyabona mnumzana Nkomo. So African teams aza surprise abantu kakhulu ndoda.
Yiliphi ozabulisekela wena?
Ayibona ibhora le Nigeria le Senegal ngiyathanda kakhulu ngoba abaningi bakhona njengoba ngifithi ukuthi nje abantu abadlala khona le Europe and they are very tactical, very skillful players kakhulu sivile. Ngakhangela kakhulu vele omani Liverpool phela vele babambileyo, uyabo. So ama West African teams sivile hayi singathathi kancane ngoba vele ilibhora lapha likhona eAfrica sivile ngoba ama West African teams they've represented us well kakhulu sivile ku World Cup.
IGermany yiyo ephethe iWorld Cup inkezo okwamanje. Iliphi iqembu obona liphakamisa linkezo lonyaka?
Hey, khona kunzima mnumzana Nkomo sivile ngoba ungakhangela iBrazil la ngendlela ebophe ngayo. Anti yakhumbula ukuthi uNeymar laphana eWorld Cup liyani yaphelayo liyana ukuthi walimala, so azangakwanisa ukuthi khona adlale okuya ngaphi kufinal. So I think iBrazil yabibophile sivile okuzwayo ukuthi they are coming for vengeance sivile to prove a point ukuthi hayi laphana nje kwakuliphuthe elalenzakalayo, we are still the champions of the world. So uzathola sivile ukuthi i-final nje kungaba khona uBrazil laba labo-Germany, but uyabona khumbule futhi ukuthi u-Argentina labo uyabona Lionel Messi labo bakhona, mhlawumbe kungabe kuyi-World Cup yakhe yokugcina leyo ukuthi laye ngumuntu ofuna ukuthi khona azoprove i-point. Uyabona ukuthi uMaradona lokho kulesikwelede sokuthi yena uMaradona wayithola inkezo le-World Cup yena yiyo nje into sokumele ukuthi ayithole ukuthi khona laye ebe ngumaqhuzu wokuphezulu khona nje aboMaradona labo phele. So kinda le-Portugal layo futhi kulabo Ronaldo, so i-team ezavele iwine nje iyabe ingaso team evele abantu bonke beyicabangela.
Ngo-2026 imidlalo ye-World Cup izadlalelwa khonapha eMelika, eMexico laseCanada ngamazwe angomakhelwane lawa. Uzwa njani ngalokho?
Lokho kuyajabulisa kakhulu sivile. Mina-ke ngo-1994 ngangikhona sivile lapha ku-World Cup, ngaze ngahamba la ku-final yakhona sivile e-Los Angeles ngale kudlala i-Italy le-Brazil, Roberto Baggio laphana zakhutha i-penalty. Ngangihlezi khona ngale sivile ngemva kwegedi lakhona lapha akhuthela khona. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi sivile isiphendukile ngoba abantu yabona ukuthi i-FIFA layo iyenza kakhulu imali nxa i-World Cup ingapha kubo-Melika ngoba charge sivile izimali zabo zenezi abakwanisa ukuthi bezicharge, abazicharge nje vele every time nje kuma developed countries nxa kudlalwa ibhora noma kuse-Europe noma kungaphi e-America. Uyabona ama $75, $50 to $100 ukungena izimali ezijwayelekileyo esizibhadalayo lapha noma siya kuboma-basketball, ku-hockey, kuma-American football. Uyabo
uMuzi Ncube ngomsekeli wenguqu. Suka yahlala ingoma ye-World Cup. Njengokutsho kwethu, iyaqala ke imidlalo ye-World Cup lamhlanje kwele Russia. Umthethwandaba we-Nomination Court lawo uyahlala lamhlanje usamukela amabizo abantu abazancintisa kukhetho. Mthwakazi omuhle kwanele. Seziphelileke ezekuseni, masibe nisonke njalo kweza kusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.